lokhu kuphume embuthwaneni owenzelwe eHarare City Library ngokunanzelela ngalo msebenzi wokukhuthaza ukuthuthukiswa kwezemfundo emhlabeni jikelele ele-International Literacy Day. Izifundo eziningi zikhala ngokuthi ukusilela kwamabhuku ikakhulu ohlobo lwe-Braille kuphazamisa izifundo zazo, njalo zigcina zicela ke abanye abalozwelo ukuthi bababalele amabhuku ezifundo abazenzayo zama-textbook. UDarlington Nkomazana oqhuba izifundo zomthetho ekolitshini elikhulu le-Yunivesithi yeZimbabwe uthi baloduko njengezifundi ezingaboniyo. Sikhuluma kanje kulolu daba.
Like ngesikhathi lesi esikusuka desi, i-main machine yethu, umtshina wethu othiwa yi-imbosa wafa. So isikolo silokhu sizama ukuzama ukuthi siwulungise kuda, ya ama-challenges alokhu esiba maningi. Then amaphepha wona because sifuna amabhuku kanti okubambe i-break ukube sibe sifala ngesandla, amabhuku wona lawo kawakho. Sakathe siphila ngama-soft copy, then siyasifala kuma-computers, but amanye amabhuku abe ngekho kuma-soft copy.
UNkosikazi Ratizo Motshayeli osebenzela iBulawayo Public Library ngomunye wabaphila lobugoqa bokungaboni, njalo uthi lolu dubo lokusilelwa kwamabhuku ludubo sibinzi olukhulu hathi eHarare kuphela.
Lathi sihlangana lalolu dubo lona lelo lokuthi izinto esizifuna ezifunakalayo kwaBulawayo ezinje i-braille equipment asilayo, even ama-braille paper. Even if umuntu engabuya walk-in efuna even a single braille book, it's difficult ukuthi simnike ehambe layo. Siyabe simcela ukuthi hayi valela la ukuthi uhambe lalo akwenzi, like ukuthi akhesi even ukuthi i-new curriculum siyenelise ukuthi sibe lama-braille books ahambelana le-new curriculum. Kuyahlupha, I think we've got ama-1, 2, 3, 4.
UMnumzana Masimba Kuchera laye ongaboniyo utshele lumhlangano ukuthi eleZimbabwe limele lilandele umthetho we-Marrakesh Protocol.
Nxa sikhangele imithetho eyaphandle kwelizwe, ulama-states amabili okumele ilizwe lethu lilandele. Owokuqala ulento ethiwa yi-ratification, kwaze kuba le step ezesibili ethiwa yi-domestication. Umthetho lo umele ube ngumthetho waseZimbabwe ukuthi usebenze lapha eZimbabwe.
Inhlanganiso ezimeleyo eDorothy Duncan Braille Library yazise ukuba inakho ukuphathisa kulezi nhlupho nxa ingatholiswa usekelo lwemali, ngoba ifike yadinda amabhuku awe-Braille edlula inkulungwane ezintathu, 3,200 ezifundo eze-primary, yadinda njalo lesekelo sombuso esitsha amagwaliba azinkulungwane ezimbili, 2,000. EleZimbabwe laloba igama lisekela umthetho we-Marrakesh Treaty ngomvimbitho lonyaka, kodwa lokhu ungakabi umthetho olandelwayo-ke elizweni. Idolobha leHarare elileziphaza zokugcinelwa amabhuku ezama-library ezilithumi lazise lumhlangano ukuthi lizathatha wonke amanyathelo ukuthi libe lamabhuku lemitshina ehambelana labaphila lobugoga kuleli dolobha, ikakhulu abangaboniyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu Mark Peter Ntambe.